tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 Mbimbitho 2020 nguProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impilakahle yabantu beZimbabwe ivikeleke.
Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phose. Ingxenye yesigidi i-$470,000 yokulwisana lokusabalala lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sokubathestwa kuphela abantu abangu-165 and bathestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asingeke sithi khona siyazivikela kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu.
Abongi bezibhedlela zikahulumende koBulawayo bathi kababuyeli emsebenzini nxa umqhatshi engabanikezanga izembatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Kuwoza Friday namhlanje sileqembu elicula umdumo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lamadola phose ingxenye yesigidi US$470,000 yokulwisana lokusabalala lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lincedisana lenhlanganiso eziguqela eye-World Health Organization lezinye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba eZimbabwe ole-USAID unkosikazi Stephen Funk uthi elemelika lizimisele ukuphathisa amazwe afana leZimbabwe athole uncedo ngesikhathi leli gciwane lisidla ubhedu emhlabeni jikelele. Kunje eZimbabwe leli gciwane le-coronavirus selithethe umphefumulo womuntu oyedwa umnumzana Zororo Makamba kunabantu abahlanu asebefunyelwe belalo. Ingcitshi ecubelana yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uncomele emelika ngalolu sizo.
Sibonge ukuphathiswa esikuthola uhulumende wase-America nasebantwini base-America egatsheni lwezempilakahle. Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impilakahle yabantu beZimbabwe ivikeleke. Siyananzelela ukubana aluba uhulumende weZimbabwe uyayenza ngokufananayo encedise efake imali ehambelanayo, ngoba kuyazindaniswa ukubana sinanzelele ukubana uhulumende weZimbabwe uthatha imali ethengela iziphathamandla zikahulumende, abaphatha intambo lama-ministers, izimota ezidurayo ezibhedlela zethu zingekama-ventilator. Aluba labo bayenza imizamo enjalo ukwenza ukubana ugada lwezempilakahle luthole ukubana luqhashwe kuhle, ngoba labo sinanzelela ukubana umkhuhlane we-corona wonke umuntu usengozini wokubana ekubani.
Okusekelwe ngumnumzana Davis Chuma isakamuzi seHarare othi uhulumende weZimbabwe kumele athembeke ekusebenziseni lolu ncedo.
Ngokusinceda ngalezo nkulungwane zemali lezi ukuze lathi sikwanise ukuzivikela ku-COVID-19 le yeZimbabwe. Sithi bangadinwa lakusasa bebelokhu beyenza njalo, kungabe yikuphi lakuphi bekwanisa ukuthi besincede lawo. I-government yethu la siyacela ukuthi isebenzise kuhle izimali lezi, kungabi lobugelekebhe emalini enje, ngoba lapha imali encede ukuthi abantu bekwanisa ukuthola usizo. So sicela ukuthi into zabo-corruption lokutyonja imali singabi khona kule imali.
Esinye zale sakamuzi seHarare umnumzana Zolithini Moyo laye uthi uhulumende kumele aqondise lolu ncedo emsebenzini ohlelele lokhu.
Mina mbona kuyinto enhle ma imali ingafika ebantwini abadubekayo okuluzulu lweZimbabwe, kodwa ngendlela esikwaziyo sonke ukuthi okweZimbabwe kugcinela kulaba abangcono. So sibe sicela ukuthi imali yona lezi yabonye iMelika ngalokhu esenzele khona. Sicela abayiphiweyo abakwanisa ukuthi distribute ngendlela elungile ekwazi ukuthi wonke uZulu ethole uncedo yiyo.
Loba nje inani labasebehlole bafunyana belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lisesephansi, abantu abaningi elizweni sebehlayela evalweni ngenxa yesimo esezibhedlela zelizwe zona ezingalungelanga ukuphathisa abayabe befunyene belegciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo eyeZimbabwe Nurses Association athi akabuyeli emsebenzini nxa uhulumende engasabanikezanga izembatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bakobulawayo sebesengozini yokungatholi usizo lokwelatshwa ngoba abongi bekhalele umsebenzi ngenxa yokuswela impahla zokuzivikela nxa besamukela izigulane, ikakhulu lapho behlola abayabe benakekelwa ukuba sebelegciwane le-COVID-19. Umnumzana Ivindo Siziba unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uchasisa ngenyathela labo lelo.
Thina into esikhalelayo lapha yinto eyi-one, theni ukuzivikela kumbeni ukuvikelwa ngesikhathi soneso enzabe ncedisa khona umuntu ogulayo kumbeni umuntu okuthi khona sisesibhedlela kungafika anytime umuntu abe le-corona ekwazi ukuthi ule-corona kumbeni kwesinye isikhathi engakwazi ukuthi ule-corona. Then sesikhuluma ngokuzivikela kokuthi khona ma kuyikuthi kumbeni okungakhangelelwanga sokwenzakele lami sengibanjiwe le-corona yakhona, kuyini okuzayenzakala emulini yami? Imuli yami ma kuyikuthi lami sengidlulile, kule protection yini in terms of imali ezasala igcina abantwana bami, ezasala igcina imuli yami kumbeni laba abantu esingathi ngama-dependence kimi?
Usiziba wengeze ethi bakhala njalo ngokuthi imitshina yokuhlola abantu ibe khona lakobulawayo ukuze kube lula ukusebenza.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sokwathestwa kuphela abantu abangu-165 and bathestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asingeke sithi khona siyazivikela kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu, akwenziwe into yokuthi i-COVID le ivikele kithi thina izisebenzi kakhulu ngoba thina singagula vele akula muntu ozasala encedisilizwe. Ma kuyikuthi amadola nalawo abawa-introduceyo babucabanga ukuthi kuzasebenza ngcono, bezasinika thina izisebenzi lathi siyabe silifuna ngoba siyabe sikwazi ukuthi ma kuyikuthi nizanika i-risk allowance yethu e-US dollar, siyabe ngikwazi ukuthi imali yami yakhona le izagcina yena lowo muntu omele imgcine khona noma after 5 years iyabe iloku iyimali.
Unkosikazi Lilian Dube isakhamuzi sakobulawayo ogulelwayo uthi umumo okhona unzima kodwa bayakuzwisisa ukuthiwo ngabongi.
Ngilo muntu ogulayo, ngiyagulelwa esibhedlela ngapho manje bathi akufunakala umuntu oyi-1 namanesi lawo nanka futhi amanye akhona astrikile. Ayisimo bakithi hayi angazi ukuthi funa mthandazo bani. Sela nje kuJehova ukuthi angenele kulesi simo esibiso sona.
Umnumzana John Nxumalo ogulelwa yisihlobo esisesibhedlela sempilo uthi baqinisile abongi nxa besithi impilo zabo zisengozini.
Lama senior nurse strikile ngenxa yokuthi kabalazwe impahla ezifanele zomsebenzi ukubana basebenze bevikeleke njalo labo emkhuhlaneni wona lo esikhangelane lawo. Siyabe sifaka impilo zamanensi kudenja nxa besebenza bengelakho okwaneleyo ukubavikela. So besicela kuministri ukubana badingelwe masinyane lezo zinto abazifunayo ukuze impilo yabo lemuli zabo bengabi at risk, ukuze lezigulane zethu futhi ezisesibhedlela zikhangelwe ngobuciko obukhangelele ukuthi basile masinyane.
Kwezinye indaba, uZulu kobulawayo lokhe ematasatasa ngokuthenga impuphu kanye lokudla esesabela ukuthi kuzavalwa ilizwe njalo lentengo ikhwezwe. Lokhu bakwenza benganakile ukuthi balakho ukuthelelana leli gciwane befolele ukuthenga lokhu kudla ngoba bayabe begudlana njalo beminyezelene. Unkosikazi Sandisiwe Bebe obelindele ukuthenga impuphu uthi loba besazi ngale ingozi kumele badinge ukudla ngoba bengagcina bebulawa yindlala bezivalele ezindlini.
Intengo yokudla lokhe iqansa isiya phambili kumba sisakwazi ukuthi iqansa yokuthi sonke sikhandele ukuthenga uzaba le lockdown, khathesi ama prices ivele aphezulu kakhulu kodwa sifose ukuthi sithenge ngoba sesaba ukuthi khona ingxenye kuzathiwa kuvala indaba ye US dollar naleyo njalo ukuphenduka kwe US dollar lokho asikwazi ukuthi so far kuzasebenza njani noma kuzasiza njani kodwa namhlanje ko Green Side sithi khona i 100 US i 4500 bond of which rate yabo iphezulu kuleyabo siphathelene so asikwazi ukuthi lapha kumele uhambe njani so ngathi ngawuhulumende uyakhuluma kabanzi sibe lolwazi
umnumzana Mike Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi izitolo zivulile njalo ziyazama ukuvikela ukumemetheka umkhuhlane ngokwenza abantu bahlikihle izandla ngemithi yama-sanitizer
izitolo eziningi zivulile ngiyangabhotezolwala namhlanje ke izitolo ezinkulu zivulile kodwa bakwenzayo ukuthi nxa ungena emnyango bakufafaza ama-sanitizer la ukuthi uhlikihle izandla ukuthi ungena phakathi kodwa ke kunye ukuthi abantu kuminyene ezitolo abantu bazama ukufolela impuphu ezitolo eziningi phandle lapha babesunduzana abantu kabalayo ukuthiwa yi-social ukuthiwa yi-keeping imeter apart ekhulunywa ngabo World Health Organization njalo futhi ngabe uhulumende uyazama nje ukuthi abise imizamo yokuthi anike abantu ozimadlala okuncane okungama-transfers ukwenza ukuthi baphile ngenkathi sobunzima lezo yathi abahlale ngekhaya bengasebenzi uhulumende ngazama ukuncedisa abantu njalo futhi abantu bafundiswe ngokuziya phambili
abongi bajike phansi amakhuba besithi ngike bafake impilo zabo engozini ngokusebenza bengela zembatho eziqondileyo lapho besamukela izigulane ukuze labo bavikeleke ekuthelelweni leli gcikwane le-COVID-19 abanye abezitolo ezinkulu balokhe bevulile kodwa abasavali ngesikhathi esijwayelekileyo ezintutshwane kakhulu ezama-China sezivalile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izibopho zikahulumende zokuthi abantu bengabuthani bedlule amashumi amahlanu ngasikhathi sinye ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ukubana inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla zime ukwenza umsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule ndlala embi elizweni, ikakhulu emaphandleni. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalezi nhlanganiso kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ukuba zisadinga indlela zokwabela abantu ukudla zingazifakanga engozini yokuthelelwa kumbe kumemethekisa leli gcikwane. UChris Bande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi esemathebeleland South unkosazana Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni semathebeleland South ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, kuliqiniso sibili ngoba njengoba lomkhuhlane siwazi sonke ukuthi khona sibuyile and uyaziswa njengomkhuhlane onzima kakhulu especially ngendlela yokuthi uthathelana ngomoya nokuthi nxa ungabambulutho la omunye layo lubambe so zonke inhlelo eziya ezilokubuthanisa abantu ndawonye kumbe ezilokuthi abantu abangamengi ngesikhathi sinye endaweni eyodwa zimisiwe so lalo uhlelo lokudla lumisiwe ngalesi sikhathi.
Manje abantu baphila njani njengoba wona umnyaka obuvele uwomile kangaka?
Zima baba, yikho kuloko kukhulunywa ngabantu ukuthi kungaze kukhulunywe ngokuthi kule lockdown. Indlela abantu abaphila ngayo eZimbabwe ngokuthi omunye nomunye umuntu uyaziphandela njalo uphanda okwasuku ngosuku. So nxa sekumisiwe ukuhlangana kwabantu kuzokujanywa lokumisa imisebenzi, kumiswa kanye lokuphiwa kwabantu ukudla, kutho nje ukuthi khona impilo ithi izakuba nzima ngamandla emuntwini wonke weZimbabwe. Iyakhulu kulo kade engela plani yokwenza anything empilweni yakhe ophila ngakhona okukuncedisa labona ababaya besebenza ukuthi nxa bengasebenza bencediswe ngokudla. So kuyinto enzima kakhulu singazi ukuthi bazaphila njani esuka kathesi kusiya phambili.
Ubona abantu emaphandleni bathatha njani udaba lona lolu olwe-coronavirus? Bageza na izandla zabo njalo bengasondelelani eduzane?
Emaphandleni kabakunye lamanye nje amadolobha labantu emaphandleni abantu abasuke emaphandleni umkhuhlane lo kunganika wakasiki ngendlela yangikhona ngoba nxa kusakhulunywa engingathi khona ngesikhiwa i-awareness yakhona kayizange ibe ngendlela eyiyo ngoba into eyaziwa ngabantu yena le yama-social media labakuzwa ngekhungakhunga kodwa khona nje ngendlela yakho ukuthi uhulumende bekumele ekhiphe inhlelo ezihlelekileyo ukuthi khona kwaziswa abantu. So abantu emaphandleni baziphilela impilo yabo njengasuku zonke. Izinto emathawini bengayangena edolobheni leGwanda namhlanje impilo ngiphila njengasuku zonke. Amatamatisi ayathengiswa, akula zinto zokugezisa izandla emigwaqweni, yonke nje into. So xa kuyukuthi sifuna umkhuhlane lowo ngabe uyingene emaphandleni lezinye indawo lase ngibona khona, uzathanyela ngoba abantu abanalwazi nje ngaphandle kwalokho abasethi abakuzwa ngama-rumors.
Unkosazana Lindi weMaphosa isakhamuzi seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDC ubekhuluma lo Chris Gandhi weStudio 7 ekhonale eMathebeleland South.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane lilo Mike Wobe, inani lasebefunyenywe bele gciwane le-coronavirus kwele Melika seliqonge ukwedlula ele-China lapho leli gciwane elaqalela khona. Okwamanje abasebefunyenywe belaleli gciwane sebezile inkulungwane ezedlula amachumi ayisichiyagalombili lanhlanu, 85,000. Uhulumende weleSouth Africa namhlanje ubike ngemfa yabantu ababili abathethwe ligciwane le-coronavirus. Inani lasebefunyenywe belalo sebefika inkulungwane eyodwa, 1,000, ngesikhathi lelo lizwe seliqale uhlelo lwayo lokuvala okwamaviki amathathu namhlanje. Umculo osakhulayo wakwele Cameroon womdumo we-Afropop uTipa Ntshak utshayele ihlombe umculo womdumo we-African Jazz umuyi uManu Dibango obhubhele kwele France liviki ngemva kokufunyanywa elegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa lukhumbule isihloko, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi kulincisa ukuthi lingene kulolu hlelo macweni. Elebotswana selibike ukuthi lalo lizalandela inyathela elithethwe yini le-South Africa lokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki athize kuyindlela yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Intetheli zindaba ye-Studio 7 noMartin Ngwenya usethulela lelo daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Inyathela leBotswana elizayo lokuthi abantu behlale ezindlini okwamalanga athile livala omunye umthombo uzalwane zeZimbabwe ekade zithenga impahla kumbe zithola imali evela kuhlobo kulelo lizwe. ELeSouth Africa elinye ilizwe abeZimbabwe abathembele kakhulu kilo selazise ukubana lizaqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini okwamaviki amathathu oluqala kusasa ngolwesihlanu ekuseni. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana kumbiko awuqhuphe kwikhasi lakhe leTwitter uxwayise uZulu ukuthi azilungiselele ukuhlala ezindlini okwesikhatshana. Leli linyathela lokulwisana lo mkhuhlane osumemethe kwamagama omhlaba wonke jikelele we-coronavirus, kodwa kungela osekwabanjwa elawo kwele Botswana. Omunye oweZimbabwe ohlala eHaveron uMnumzana Mthabisi Dube uthi kuzaba nzima ukuthi baphathise imuli ekhaya ngesikhathi bevalelwe ezindlini.
Hayi, lesi isikhathi esinzima, kusho kuzaba lukhuni kakhulu kuzihlobo zethu ekhaya ngoba iningi lithembele ukuthi sithumele imali kanye lokudla, kodwa khathesi akula mabhasi ahambayo njalo indawo eziningi ziyabe zivaliwe, into yonke imile nje. So kuzaba nzima kithi lakubo abasekhaya.
Ele Botswana beselivele labika ukuvala imncele yalo kuyona leviki kulandela uqonga kwenani labantu abale coronavirus eSouth Africa kanye lokubhubha koyedwa eZimbabwe. Ukuvalwa ngendawo eziningi eBotswana kungabona abanye belahlelwa imisebenzi ngesikhathi isimo somnotho sihluzuka amandla ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Albert Nkomo osebenza eHaveron uthi balakho ukusithola bangasela msebenzi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayabe engenzi imali ngesikhathi buvaliwe.
Tsheliwe emsebenzini ukuthi kungenzakala ukuthi abanye balahlekele imisebenzi ngenxa ye-outbreak ye-coronavirus. It's a tough period njalo lathi silungiselela i-lockdown njengoba umongameli uMasilisi esitho akula ungenziwa.
Kuleningi labeZimbabwe elisebenza engatsheni ezithiyeneyo kwele Botswana, kodwa umnotho wakuleli lizwe usuqala ukuzwa isisindo esifaka ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umhlaba wonke. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu ekumbeni lokuthengisa amatshaligugu amadayimani, kodwa ngenxa yokuthi umkambo wamatshela usemazweni angaphetsheya kolwandle kunzima ukuthi abantu bethenge. Unkosikazi Emily Moyulayo ohlala eHabroni uthi lesi isikhathi esetha ukudangala ngoba bengazi ukuthi umkhuhlane wecoronavirus uzaphela nini.
Ye, lokho kwecoronavirus siyakubona sibili. Sokusithanyele sibili okuzwayo. Bangaze bathi sihlale ezindlini, singaphumi. Okunzima yikuthi asikwazi ukuthi lokho okwecoronavirus kuyaphetha ngani, njalo kuphela nini.
Impilo izaqhubeka isibanzima kuningi eBotswana ngemva kokuba inkokheli ibike ukuthi indawo eziningi zizavalwa. Ngusenjalo abezimabhakade bevakatshele kule Botswana bavunyelwe ukuthi baphume noma nje imincele ivulelwe uhamba kwempahla kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, ihlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ithi kumele babotshwe bonke abazotholakala bephatheka kwezemidlalo ngesikhathi abantu bengavunyelwa ukubuthana. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe umqondisi wenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission uPrince Mpazwiriho wobuqondiswa kwinkokheli zalenhlanganiso ezisebenzela ezabelweni yezijiniyo zakwele Zimbabwe ukuthi abazatholakala bephatheke kwezemidlalo kumele bemangalelwe emapholiseni. Umongameli welizwe leZimbabwe uEmmerson Mnangagwa ekuqaleni kweviki ulaye ukuba kusavunyelwa ukuba abantu bebuthane bedlule amashumi amahlanu kuyingxenye yemizamo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane lecorona, njalo labo abazephula lumthetho bazabotshwa. Ngemva kwalombiko kamongameli bezemidlalo etshiyeneyo bathethe isinqumo esokumisa inhlelo zonke zokuzilolonga nokudlala, loba nje kube khona abakade belokhu besithi bazaqhubekela phambili ngenhlelo zabo, abafana labenhlanganiso ye-National Athletics Association of Zimbabwe, INAS. Abenazi bebehlele ukuba lezifundo ezifundiswa ngabantu abavela kwamanye amazwe ngenyanga kamabasa kanye nenyanga kancwabakazi. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwarira uthi umbiko okhutshwe inhlanganiso ye-SRC uzaphathisa kakhulu ekuvikeleni abadlali.
Kini ngibona kuyinto ngenxa yokuthi lokhu kuzayenza ukuthi abantu bengabi lembuthano, njalo kuzayenza ukuthi abadlali labo bevikeleke, njalo kuzayenza ukuthi mhlawumbe bethele isikhathi bebe lemoli zabo. Okunye engibonangana kwenzakala, kuzayenza ukuthi bona abalunga othi ngama-role models kuyayenza ukuthi abanye labo beyenelise ukuthi bekope kubo ukuthi hayi yisikhathi sokuthi abantu bezivikele behlale endaweni engabanichumile engabantu abaningi, kwenzela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kungayi phambili.
Uhulumende welizwe leZimbabwe udlulisele phambili ukuqhutshwa kweZimbabwe International Trade Fair kanye lomkhosi wokuthakazelela ukuthola kwelizwe uzibuse. Zombili lezi zehlakalo bekumele ziqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Imibiko ekhutshwe ngabogatsha olubona ngezempilakahle kweZimbabwe uthi sekulabantu abahlanu asebetholakale belegciwane lecorona, okuyilo elidala umkhuhlane weCOVID-19. Loba abezemidlalo bemise imihlelo zabo ukubuthana kwabantu kuqhubekela phambili kusiba khona kweZimbabwe apoyi kuzulu efolele impupu kanye lamabhasi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki leqembu elicula umdumo kamasandi elizibiza ngokuthi amablesa ama lona elidabuka elubhani. Asizweni-ke u-Ezra Chusesibanda we-Studio 7 exoxa lo Willard Moyo omele leli qembu.
Umdumo kamasikandi udume kakhulu eMzantsi Afrika, kodwa kulezi nsuku usungenele ekhaya eZimbabwe lapho usuqumbaqumba abaneni. Abafana basekhaya abaningi bahle baqala labo ukucula. Amablesa amahle lawo aza ngobunono obukhulu. Livela ngabe leli gama Moyo?
Yile nsizwa ekhululeke kakhulu ngokwelula isandla emuntwini osuke elidinga usizo. Ekhaya kuselupani esigodini saseManasa, ngifunde khona eManasa primary school and then isecondary ngafunda eMabhiko high school iform 1 yami up to form 4. Then ngasuka ekhaya ngeza la eGoli, ngafika la eGoli ngafikela kobhuti ababe uthanda umculo womasikandi, kwase kuba yikuthi nami ngiyawuthanda ngoba ungumculo owakhayo, ungumculo obuyisela ubuntu bethu singabantu abansundu.
UWillard wazakala ngokuthi ngublesa lodumo inxa yesandla sakhe sokusiza abaswelayo.
Benga mapleza amahle bana madlalati amabili achisayo.
Isihloko sale yakuqala eyaphuma ngo 2018 sithi ngoma yami ngiyakuthuma. Ega 2019 sithi banamanga isapoti siyayithola kakhulu kubantu bayakhombisa ukuyithokozela umculo wethu okwangenza ngacula ikuthanda abantu nokufisa ukudlulisa umyalezo kubantu ngezimo abaphila kuzo akukhethelekile hlobolunye lwesimo obhekane naso kodwa inhloso yomculo wamabless amahle ukududuza abantu nokwakha isizwe.
Moyo usebenzele abantu abaningi ukuthi leli qembu lamabless amahle libunje njalo libe lodumo olungaka.
Unabo bhuti abafana noNkululeko Mathe bese kuba nabafowethu engisebenzisana nabo abakulomkhakha enguwo wezomculo okubalwa uShesha Fike, umfana kaJobe, iNjebomvu, uMaswazi nalezi insizwa zami engidonsa nazo eqenjini lamabless amahle uMongameli noDioni kunye noLango.
Kungakaphuthumi abantu bafuna ukuxhumana lawe phela bakulalela ngalesi sikhathi bangalithola ngapi iblessa lodumo?
Uvele uthi blessa lodumo Dewa kulapho uzothola khona ipage ozokwazi ukuxhumana khona nathi. Ubuye uthi Jesu omnyama waseManasa noma ubuye uthi ezenhliziyo emhlophe ngokwezenzo uSpese uthi amablessa amahle. Uyatholakala futhi naku WhatsApp kulezi nombolo 0027 6326 663 317, lapho siyatholakala khona. Izwi engifisa ukulishiya kubalaleli, ngicela ukuthi basixhase konke esisuke sikwenza ngoba asiyilutho ngaphandle koxhaso lwabo.
Umculo ohlakazayo ebesilibusisa ngawo namhlanje owamablessa amahle bona bemelwe nguBlessa Lodumo uWillard Moyo kuphela kuthelokoza woza Friday kube nempela sonto ebusihlekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhanda.
Ngokuhlelo lokuthola lamhlanje wothe sikhangele ebesihamba phambili elenelika selithengise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phose ingxenye yesigidi US$470,000 yokulwisana lokusabalala ukuthekelwana kwegciwane le-COVID-19. Abongi besibhedlela zikahulumende koBulawayo bathi ababuyele emsebenzini nxa umphathi engabanikezanga izimbatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Kuwoza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Siligqiba-ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Uhlelo luyalandela olo live talk lapho ngokukhulunywa khona ngecoronavirus.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.